Nxa kuyikuthi khona umkhuhlane lo usisemaphandleni, kutsho ukuthi khona abantu abasemakhaya bayaphela nya. Uhulumende is not ready ukuthi khona asize abantu beZimbabwe. Imali zonke lezi ezithiwa khona zibuya lama-donors ezitshiyetshiyeneyo, imali eziningi kakhulu, sivele asiboni lokuthi ziyangaphi. Bengikhuluma nabantu abasemakhaya namhlanje nje, imbuza nje pomfoni ukuthi khona ngizwa ukuthi khona banjani njengoba thina sikulockdown. Kade bemelele impuphu begcwele abantu ezodoke. Kutsho ukuthi khona abantu abasemakhaya bami phezu kwengozi enkulu kakhulu ngalowo mkhuhlwane, ngoba uhulumende kazimiselanga ukusiza abantu.
Khona ukuhlolwa kwegcikwane leli ele COVID-19 ubona ungani kwenziwa ngemfanelo na? Nanku sizwa abaningi bahlolwa umuntu esesithile kutholakala ukuthi ubulewe lilo igcikwane leli. Kungakudingakala yini ukuthi abantu hlolisiswe ilizwe lonke kungakhathalekile ukuthi bazwa njani emzimbeni?
Ye, kube kufanele ukuthi khona uhulumende abuye phansi ebantwini, ama-health workers yabo la njengoba bephiwe izimali lama-donors, kababuye lapho okuhlala khona abantu bahlole abantu. Umuntu wonke kufuze ahlolwe, kakumelanga ukuthi khona uhulumende ahlole umuntu osefile kwikona besitshela ukuthi khona akadele COVID. Akusebenzi khona uhulumende. Yikho sithi khona uhulumende weZimbabwe vele angiboni ukuthi khona usirious ngalo mkhuhlwane. Babhizi bona ukuzidengela impahla ezokuvikela bona, njengoba libabona behamba beyabezivikele sibili. But abantu nje, abantu makhaza nje, siyazidubekela lapha phansi, siphila ngentando kamlimi, hhayi ukuthi khona lo hulumende esithi kumbe angasinceda. Ngitsho akangiboni.
Manje ngalokhu esikubona kusenzakala emadolobheni afana leHarare lakoBulawayo, ukuthi abantu baminyene babuthene badinga impuphu lokunye okusilelayo ezindlini, ubona ungani umkhuhlane lo awusoze uthabalale na masinya ngenxa yalokho?
Kuvele abantu bayazidwekela la, batshona besiqambela amanga lapha besithithwa khona, bhalani abantu, bhalani abantu, sibhala abantu siyobafakela ebahofisi nabo khona ngale. Akula muntu ngitsho ndingamuzwa isithi khona ngithole usizo. Impuphu abakhuluma ngayo asiyiboni thina, angazi ukuthi inga, ngoba ingabuya emashops bayabe sebedurisa okunye okumangalisayo. Uthole abantu begcwele bedubeka, shuwa singazwela impuphu madoda, impuphu, impuphu elizweni elithi kuthiwa khona siyalima. So umkhuhlane lowu siyaziphilela ngemthandazo, siphila ngesipostori mnumzana la, sidosa ngefarisi. Akula ngitsho ngitsho umuntu osikhangeleyo la, singaqambelana amanga sithi khona hey bayakhangela bazabuya besinika impuphu. Akula abantu bethu khona hey sizabanika izimali kuma ikokeshi la ku one wallet bangapi nxa besipha kumbe baphanana khona ngale abephezulu, ngoba abanye lapha uningi lonke vele asiboni. Khathesini labantu abadubekayo, mina lapha izalukazi, amapentshenazi, abanye ngabagogekileyo, abanye bale mikhuhlwane emibi kakhulu abazidubekelayo khonapho betshona benginika ama-nursing home ama-text message ukuthi khona usincede.